Ngiyakamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Thethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Bebe, inqubo esiqhume lazo ukuthi sina sokuqhubeka senza i-international lobbying to approach even ICJ, International Pornography, ngoba okwenziwa nguhulumende weZimbabwe emabongo emakhoni mnangagwa asivumelani lakho kusetshenziswa izinduna zakithi. So sizazama ukuthi silise ukuthi ukugajiwa komthakazi owenzakala komthakazi ubanje njengayo yonke imbhukazo according to imithetho ye-United Nations.
Siyabona ukuthi kwake kwaba le mizamo esikhathini esedluleyo ukuthi bandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi, kwake kwaba lo mthelela yini? Balalela baphendula.
Ukulalela nokuphendula yingoba kukhona into yonke nje endizayo iyandisa uzokufikela phakehlala khona. Umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi sibhukile kuvele i-United Nations kulalapho esike khona ukuthi sivume ukuthi uGugurahundi wase kilo 5.0 iZimbabwe like inkulumo zakeminista uziyambiziyambi akadebeyibisa i-political setting, kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi baba ne-genocide somthakazi. Although ithethe kuhamba ngayo kumbe sisuba namathelo ngiye and there, but I can say ukuthi sisuba nezithelo and
kahle kahle kuyimele ukusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo.
Okokuqala uzonanzelela msakazi labalaleli ukuthi uGugurahundi ngesikhathi senzakala amajenalisti ayevaliwe yonke indawo. Abantu information abayizwayo yileyo eyayithululwa kuphephetheta yilabo ababesenza lawo macala. Nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okugcinile, kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona amavictimu abantu bakomthakazi abagcobekayo then sisola bakhonyeka indlela yangkhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe makhaya. Uhulumende weZimbabwe uyakwazi ukuthi abantu bakomthakazi kusukela ngawo lawo ama-80s sisabalele sigcwele amazwe wonke. Abanye bakhathiwe emazweni njengoba kunje am out of the country I report to somebody la mengikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho we are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza lowo busazwe sentar. Okwesibili sisola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungasiyananzelela even esigabeni kakulo muntu osileyo uphephuleweyo akusibona udaba lwenduna.
Sinenduna uMathe eGwanda eyabulawa yiGugurahundi and umntanakhe manje uKeiso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa aphathe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestifye akuvumi.
Okwesithathu kuyadanisa ukuthi ezinye izidaba nxa sekuthiwa sokulungisiswa ziyathiywa uzananzelela ukuthi umbhasazi uqalisele emidlenzi kube khokhela phana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngo-January beyizi-11 silokela kwamazi abagigaphiya abunawo akuzange kwazakali nemidlenzi yonke leyo yintaba kodwa nxa kuthiwa iyathiywa.
Sesikhangela lona udaba lweGugurahundi singathi lophatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokhu kulezinyalo zaleso sikhathi.
Izinyalo mpakazi zikhona and uhulumende the looks he could have done ukuthi mhlawumbe aqale arelease maybe ama-clinical psychologist beqale bengani kumbe bakhuluma labantu ba-afekteka kakhulu omama abanye bezohulwa ngeadmisizi baluza i-self-esteem omama bebathekelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imathekelele nje right now imiphakazizi labo-midland kungani kule lobe direct ungabuya kunanzelela khonokhani ukuthi abanye babe bathilwa izisuku ezithele simfane zibulawa isizini i-aggregated and anger our ancestors. So singabantu abamnyama webelive ukuthi kune-spiritual eyalethwa kumbisakuza uyathola ukuthi balutshwani omama bebaphedelelwe nje be-midland abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu kwasilimaza kakhulu kwasala sihlele kungabantwana abanye bengaziwa ukuthi oyise ngobani ezingulini kulezi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ubuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.